Loko kubikwe ngumanjinela omkhulu oweZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company wobulawayo. Umanjinela kwanele kanye othi inkampani yakhe isiyenelise ukuchuma imitshina yamandla kagetsi ezindlini ezizinkulungwane eziyisithupha i-600,000 ezweni phakathi kwezizinkulungwane ezithoba minwe mibili abamele bazixhume.
Okwakhathesi ikampani yethu siyenelisile ukuthi iconnecte 600,000 prepaid meters, okuyikuthi ama-meters ethu aconnecte ama-domestic users, sabuya sa-connecta ama-commercial points angadonsi ugetsi oluningi.
Ukhanye utheba lodubo lokwebiwa kwencingo ezithwala amandla kagetsi kunye namafutha ancedisa ukuhamba kwamandla kagetsi.
Izikliwi ziyathengisa ke intambo zikazesi endaweni ezijiyeneyo. Njalo thina abe-ZETDC sisebenzelana lamapolisa akahulumende. Njalo ke phakathi kwekampani yethu silawo amapolisa okuthiwa yi-loss control. Sibuye njalo sisebenzelane le-Delight and Touch, ikampani enkulu e-US phathisayo. Uma abantu bethe babona izigangi zitshontsha kucingo lukagetsi kumbe zitshontsha i-transformer oil.
Umnumzana Matonga Water uthe bona abakafakelwa imitshina ye-cash power kodwa sebazisiwe ukuba izafakwa kumalanga alandelayo, ethi luhlelo oluhle ngoba usebenzisa amagetsi owabhadaleleyo kulabanye abalomkhuba omubi wokweba amandla kagetsi okusuka kuphazamise ezinye izindlu ngoba bona bayabe bewadonsa kakhulu.
Ukuba ukusebenzisa i-cash power kungcono kakhulu because ungasebenzisa i-cash power awuntshontshela abanye izilesa electricity because abanye bayabridge i-electricity ezindlini zabo. Isebenzisa kakhulu without limit because kuyahambelana lemali zethu ezisibhadelelayo ezisa.
Kodwa umnumzana Joshua Timzaqa Ngulube isakhamuzi sakobulawayo kavumelani lo wata, ethi iyadula i-cash power njalo inengi labantu balezikwelede njalo abalamali yokuthenga ugetsi, ngakho ke ifake abantu engxakeni.
I-cash power ngamafitshane nje singathi iyona ngwayo iyadula ngoba inengi labantu bakobulawayo bangabantu abakweleda yona izesana leyo ngoba izesa ithe ngesikhathi isimo sezima laphana ibike ngasafinyela ukuthi ifike emalokishini ithathe amamitha abantu ukuthi abantu bayisebenzisa onganani, yayiphonga ukugetsela abantu ngoba uthole ukuthi abantu abaningi bakweleta ama-1,000 something, abantu abaningi baphila nzima bakabalayo yona le imali yokuthi bathenga amagetsi akhona. Okungakutsho ukuthi i-cash power kathi esifaka engxakeni, sifake ebunzimeni kakhulu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokugaywa kwamandla kagetsi baphakathi kokulungisisa imitshina egaya amandla kagetsi eWange kunye laseKariba noma nje ilizwe libhekane lezikwelede zamandla kagetsi eSouth Africa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.